Omunye wabachayo kabuhlungu ngumnumzana Caleb Chenjerai Dloko okubandla le-TCC kuward 13 eChipinge East. Abanye abachayiwe ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla elibusayo ngumnumzana Knowledge Jigoma lomnumzana Solomon Ndoroye Rwizi abahlala eHurungwe. Bathi bachayiwe kabuhlungu bekhankasela ukhetho olukhulu oluzayo bese Ngoreja Doro Business Center. Bathi babikele amapholisa ngokubehleleyo. Udloko uthi utshayiwe kabuhlungu eChipinge.
Sekendithaba into ovava kazondibata vutsho uthi ngathende naye ovava ndisunga ama-cafs
ovavandisabanye bani babesithi bahambe lami bangifaka izankosi bangiphosela emoteni owangifaka izankosi nguChristopher Matambo weward 18.
Undoro yeRwizi laye ukhuluma ngokumehleleyo.
Chairperson wezanu-PF anaitwa Pemu Ngwangwara ndobva asvika achingondi
umgcinisihlalo wezanu-PF uPemu Ngwangwara wafika wangihlaba ngempama ngaswela ukuthi wayengitshayelani.
Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lodlakela lesikhulumeli samapholisa u-assistant commissioner Paul Nyathi othe ubambekile lamhla ngenxa yemihlangano embalwa eHarare. Umnumzana Felix Magalela Mafa umsekeli wesikhulumeli sebandla le-TCC uthi kuyadanisa ukwenzakala eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho olukhulu oluzaqhutshwa lonyaka.
Ngoba upresident Mnangagwa izolo lokhu edetshela abantu ngapha emandebeleni ekhezi esithi abantu abakhampeni ngokuthula, yena ufuna ukuthula. Sesibona ngani hatshi ume khombela kwesandleni senxele uyabe khombela esandleni sokudla. Umuntu omdala katsheli kahle amabutho akhe noma ama-members akhe ngoba benza izinto ezingahambelani lokulaya kwakhe.
Umafa uthi udlakela kalusoze lusize ngoba abantu bayakwazi abakufunayo.
Amasotsha, amapholisa, ama-CIO, amateacher, amadomeni, abafundisi, abantwana bezikolo, abazali, akula ngitsho lo muntu yedwa ohlezi kuhle ngaphandle kwabangusana abakapula izinto ezingasozabo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ngempela viki utshele izakhamuzi eKezi ukuba kumele abantu eZimbabwe beqhube ukhetho olukhululekileyo.
We bring peace, we brought peace, we shall maintain peace.
Siza ngokuthula, saletha ukuthula, sizoqhubeka sizokuthula.
Kodwa umnumzana Bekezela Gumbo ingcwethi yecubungula ezombusazwe ekunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute uthi akumangalisi ukwenzakala eZimbabwe.
Nxa sikhangele ama-incidents la ayenzakalayo ayi-violence atshengisa ukuthi iZANU-PF endala lokungatshintshanga. Ukuphuma ukukhishwa kwayenza umgabe kwakungakhitheli ukuthi bamkhiphele ukuthi mubi kodwa kwayekubangisana izikhundla kuphela. Kodwa iZANU ilokhu iyona liyana iZANU eyayenza ukuthi eyaginya inkomo lezapha after amandebeli amaningi esebulewe nge-violence kubangwa amavoti. Lokhu kuyiyona le iZANU-PF silayo namuhla eningi maswabi ngoba sekuyeqelela kubo abantu abatsha.
Kuvame ukuba lodlakela ngesikhathi sokhetho eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.